Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuga njani zikandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ziku 12 Mabasa 2021 Chris Gande endabeni zethu namhlanje inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le coronavirus ezikolo ze Sacred Heart esigabeni seMathabeleland South seliqanise layafika ku 231 kuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala ingwebu.
Asizange sibone ukuthi obethwele nzwaneka zibotshwala ukuthi babe bedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze buthengwe.
Umeya wedolobho lakoBulawayo usethengelwe indlu kodwa abanye bayakusola lokhu.
Sikhangele ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha avotelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalabo abamvoteleyo.
Sokulenyanga lengxenye umongameli Emerson Mnangagwa elokhu engakakhethi ozelama umnumzana Kembo Muhadi wasuka esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe. Kungakwenzakalani?
Mhlawumbe angabe esayenza lokho kuthiwa ngesilungu ukudlala amakhadi akhe owafake esifubeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le coronavirus sezikolo ze Sacred Heart esigabeni seMathabeleland South seliqanise layafika ku 231 ngomgqibelo bebengamachumi amahlanu lantathu kuphela. Iphepha ndaba lobulembu elesite lithi umqondisi wezempilakahle esigabeni seMathabeleland South uDokotela Andrew Philip Muza uthi abantwana besikolo lesi sebesuswe emphakathini ukuze leligciwane lingasabalali. Uthi njalo basacubungula ukuthi leligciwane lingaba lingene njani esikolo. Imbiko eyethulwa lugatsha lwezempilakahle malanga wonke isingisa ukuba inani labathola leli gciwane selibuye laqansa njalo. Izolo kulabantu abalikhulu lamachumi amabili lasithupha 126 ababanjwe leli gciwane, kwabhubha abathathu bebulawa yi-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 193,936. Sokuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala eyengwebu Breweries. Isiphathamandla senkampani yengwebu umnumzana Dumisani Mhlanga uthi bakhethe uMadam Boss igama lokuzalwa enguTyra Jikojo ukuze inkampani yengwebu yamukelwe esigabeni seMashonaland leHarare ngoba uMadam Boss ulabalandeli abaningi enkundleni zokuxhumana. Sixoxe lesakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lami ngiyalandela evuka Gande indaba esegudwini but umbuzo engisuke ngizibuze wona ngithi basebenzise ukuthi ngoba ulabalandeli abaningi ebulenjini yini. Nxa kuyikho lokho abalandeli abasebulenjini bayaphuma bayethenga yini utshwala emadlodlo, bayethenga utshwala ngithembari ezitolo zotshwala. Sikhangele siqathanisa kakhulukazi kwezepolitics, so wona abalandeli abaningi abalabantu abaningi ababalandelayo. Ngithi mina abantu abalabalandeli abaningi ababalandelayo bayathi khona sihlanganeni laphana ezikweyeni siye sikhulume ngepolitics. Akula ngisho lo yedwa umuntu obuyayo kodwa yabe labalandeli abangama-1000. So kutho ukuthi umuntu engabalabalandeli abaningi ebulenjini, so kutho ukuthi umuntu lo siyadenga utshwala kuthengwe na? Umbuzo engilawo and nginaka ukuthi mina ngesengubonile akusebenzi njalo kulabantu abanenge esibaziyo ke abaletha abantu abanenge babuthana ezindaweni ngizaqamba abanye ngibaziyo kulabantu abanjengabo Desire Moyo abazimbongi ukuthi intwana ngabiza abantu kosokusile kuyagcwala ukuthi pam abantu abanjalo kabaphiwa amathuba ukuthi bathengise impahla ezithize bakhona abahlabeleli futhi esibaziyo abake behlabelela ezingeliphezulu abavela kuhlangothi lakhona pha ekithi bakehlabele kuHarare behlabele kuNational Sports Stadium bahlabele ngaphilangaphi kaba angeke benelise yini ukuthi bebe ngabameli bengwebu na uMadam Vosi uyakwazi yini ukuthi yibona tshwala intombi emhlophe uMadlodlo nxa sebutema utshwala phana ngezangelo zabo uzabenelisa yini konke lokho
manje nxa sikhangele okwenzakalayo kakhulu bona abengwebu nxa bengathi bafuna umuntu ovela khonale eHarare ukuze enelise ukuthengisa utshwala khonale endaweni zemashonaland zezinye indawo zelizwe asongcazelo na oyamukelayo le
okunye futhi mfoka Gandi engizibuza khona ukuthi bukhona utshwala obunye obuphose ufanele engwebu asizange sibone ukuthi obethwele nzima abanikazi botshwala ukuthi bebedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze kuthengwe nginakala ukuthi mina kule minye imizamo ethize emele ingwebu nje iyenze iyevula izitolo khonale phansi ngale kwaChangane bezithengisa ingwebu utshwala buyathengwa ngavula izitolo awudingi ukuthi bangani uyeyisa abantu bangapha abanjengabo Sikhonja kade bengama-ambasada ngicabanga ukuthi mina hambe evula izitolo eHarare uvula izitolo khonale komrambinda uvula izitolo khonale emanyika lendi
siyabona ukubana kukhethwe labanye abavela khona ngapho kobulawayo asonto enhle yini yokuthi bakhethe bebe babili abavela kobulawayo lo yedwa ovela eHarare
lokho ukuthi kufakwe abantu bangapha abanye vele kukhangelelwe nje anti ingwebu yona vele isigondo sayo sikhona lapha akumangalisi ukuthi kube yibo abaphethe izibane zayo
umnumzana Michael Mdlalandiweni sakhamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Umeya wedolobho lakobulawayo uKhansila Solomon Mguni usethengelwe indlu kodwa abanye bayakusola lokhu. Indlu le isemzini weBenside. Iphephandaba leSunday News lithi okwenziwe ngumanisipala yikumbambatha umeya ngendlu enkulu imansion ngesilungu. Kodwa abanye bathi indlu ethengiweyo ayimangalisi ukuze ibizwe ukuthi imansion. Sixoxe lesiphathamandla lasenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqala kumele sikuzwisise ukuthi umeya esilayo kumbe umeya esilayo eZimbabwe ngama-ceremonial mayors ngokunjalo ke omaphathi dolobho laba ngama-councillors kuqala sibili kuqalisa ngokuthi ngama-councillors so councillor sikhangela ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha avotelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalaba abamvoteleyo umeya ngu-ceremonial mayor ngulwana nje ohambe evula imicimbi lapha nalaphana kayisuye lwana ovotelwa kuthiwe ngumeya njengalokhu anokwakusenziwa oJafet Ndabeni laba abangokhansila ngokunjalo-ke kumele bahlale emawadini abo ikhansili-ke ilomnakano wokuthi ithengele kumbe sithi vele kule ndlu esokuzathiwa izaba ngeyabomeya ekukhanya zizwakalise Burnside seseyinto nje saqoqwaqoqwa ngokuzwa kwethu
manje indlu yona le nxa eseyithengelwe isingeyakhe na kumbe nxa kungakhethwa umunye umeya uzasuka
isabhabha sendlu ke leso okuthiwa ngesabomeya kakumelanga kube ngeyomuntu othize esingathi nxa kuyikuthi umeya wakhathesi lo khona ibe ngeyakhe nxa kuyikuthi kuthiwa yindlu ezaba ngeyabomeya kutsho ukuthi i-term of office kufana nje le-state house term of office yakho ingaphuma kumbe ingaphela uphume esikhundleni sokumele-ke usuke khonapho uthwale imshaqana yakho ubuyele edumbeni lakho ngoba kuthi ukuthi liyanyaba indlu yomsebenzi kufana nje lezindlu bezezikole mbese ngathi ngamakhotheji kanti uheadmaster uyaba lendlu nje laye kodwa kuthi ukuthi nxa sephumba uheadmaster usesaleleni so ngokunjalo komeya labo sikhangele ukuthi nxa kuthiwa kulendlu ethize ezabilungiselwe bona omeya nxa seqedile item yakhe yomsebenzi isikhathi sakhe sezidlule sokumele asuke athwale imkungulu yakabuye lapha vele khona
ukuze bakhethe ukuthenga yona leyo indlu ethengiweyo kuyaba kuhambe njani umunicipala uyadana adinge yini indawo lapho umeya angahlala khona kumbe kukhona okunye okwenziwa
ihungahunga lithi omeya kukhanya ngazantwa kule nhlanganiso le ekhangele amakhansili awemadolobheni i-Urban Councils Association of Zimbabwe UCAZ kungazantwa yaphuma lesinqumo sokuthi kwenziwe njalo kubomeya labo abayi babakhangele emadolobho kodwa ke ukuthi lami incwadi yakhona kangikayiboni kodwa kuhemhem litho njalo ukuthi kwaphuma kuyisinqumo se-Urban Councils Association of Zimbabwe ukuthi omeya kumele bathengelwe indlu ethile lapha ayizasetshenziswa ngomeya bonke abazabe bebuya kodwa-ke kumele leso sinqumo sipasiswe i-ministry yangkhona mbe singathi uminister wakhona we-local government in our case umnumzane uJuly Moyo ukuthi avume ukuthi hayi leyo-ke yindlu efaneleyo umeya wedolobho elithile kodwa lokhu ngithe ngamahemhem ngoba incwadi ezilokhu ngingakayibali ngeke ngisho ukuthi ngiqiniso linganani
umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo lenyanga lengxenye umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu engakakhethi ozelama umnumzana Thembo Mohadi owasuka esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo uMohadi wachiya umsebenzi ngemva kokuvezelwa ingxoxo yakhe labesifazane abathathu ababili babo bechadile abanye bathi Mnangagwa engaba ethwele nzima ukuthi akhethe bani kodwa ocubungula izombusazwe umnumzana Angleson Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ngitsho uMnangagwa uyazi akwenzayo
ngombono wami ngibona engani umnumzana uMnangagwa umongameli mhlawumbe ubesachwayisisa ukuphila okuthathu kanti njalo engathi mhlawumbe angabe esayenza lokho okuthiwa ngesilungu ukudlala amakhadi akhe owafake esifubeni engafuni ukuthi indaba yakhe ibe dandalazi
manje ngokubona kwakho ubona ungani ozakhethwa kungaba ngubani kulabo abantu abacatshangela ukuthi bengakhethwa
kodwa nje okunye nje ukukhanya kusobala phela nxa sikhumbula ukuthi umbuso lo khona kade se-Second Republic waba ngumbuso wamasosha vele kahle vele yona iZimbabwe ikade vele ihlale ngumbuso wamasosha so khona lokho nje kwenza kube predictable kube lula ukuthi kunanzelele ukukhangeleleka ukuthi mhlawumbe ophethe kumbe ophethe amabutho ozomvikela u-general u-Philip Valerio Sibanda njengoba kade esesikhundleni kukacaci ukuthi i-contract yakhe iya-renewa kumbe uhamba kanjani abacabangelayo njengami bacabangela ukuthi nguye ongabe ezathatha leso sikhundla sikucabanga kakhulu sicaba consider ukuthi vele wona umbuso lo okhona kathesi ngumbuso wamasosha yibo abantu abatshaya ikhuba khipha umgabe kukhanya nje kungaba le amanzi angana ngagelezela ngakhona kodwa kusasingakhohlwa futhi ukuthi basekhona abanye abazama labo abafisa ukuthi mhlawumbe bangathatha abakhangelelwe ukuthi bangathatha abanje ngomnumzana uDokotela Obert Mpofu umoyo uSimon Khaya Moyo kanye lo Mandebele uSthembiso Nyoni kodwa ngombono wami ngicabanga ukuthi njengoba sisembusweni wamasosha umnumzana uPhilip Valerius Banda nguye ongathatha isikhundla leso
umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC
Ukwamanje isikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday Mail lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi engazabuthana ethakazelela ilanga likazibuse ngeviki ezayo ngomvulo kodwa alandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa kobulawayo aselandule imbiko yokuthi kulabasakhulayo abenza imibuthano yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Lokhu kulandela imbiko yezakhamizi ze-Hillside ebesisabalele enkundleni zokuxhumana. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani Studio 7 ninjani nonke Studio 7 nabalaleli bayo. Yabe nisacela laphana kuChamisi ukuthi khona njengobana isesithi khona yena kufunakala ukuthi kuyokhulunywa ebizizane. Izano njengobana isithi yona nayo uChamisi asephelelwe umphako. Izano iqinisile mayithi uChamisi iphelelwe umphako ngoba uChamisi ufuna kuyo ukuthi kuyokhulunywa kodwa yena echiye emuva kungalungiswanga. Akakalungisi indaba yakhe lo Monzora ngendaba yephathi ukuthi iphathi ngekabani eMDC Alliance. MDC Alliance ngeka Monzora uChamisa kala party yokuya nayo phambili kuzani kuyokhuluma Chamisa kala lutho lwana
salibonani Studio 7 nabalandeli baka Studio 7 yamnikama ngijabulo wakwaDube phumisha gara no basakazi siyabonga ngendaba elisinikeza zona zinhle alichemanga niyazama ukuthi lisinikeze indaba njengoba zinjalo yabona ngibuhlungu kakhulu mina ngendaba yokuthi amashona endlela alokhu ephatha ngabantu besindebele manje babopha abalandeli beyamarapi bayabashaya sokusikhumbuza indaba yegugura wondi futhi ukuthi babulala abantu abaqeda ngaye ngaso lesimo leso kahle kahle uMnangagwa ufuna ukuthi kuze kube njani kanti ufuna ukuthi ilizwe lonke kukhulunywe isona kungasakhulunywa isindebele bavale baze bavalele nokuthi amandebele abise usiko lwabo bavale inkosi yethu ubulelani kalobhengula akhumalo ukuthi agcotshwe ngokusemthethweni ngoba bebona ukuthi masingavuki isizwe samandebele ngendlela bona bacabanga ngayo bacabanga ukuthi bazolwiswa amandebele azolwa namashona thina sinandaba namashona thina into esiyifunayo ukuthi amandebele nawo abonakale avuse into zawo isizwe sakithi samandebele naso sivuke sime ngeenyawo manje mase siyothathelwa kugcwela amashona layelo eBulawayo Harare ngamashona Bulawayo ngamashona Mikhlezi ngamashona yonke indawo Gwanda Cholotsho manje thina kumele ukuthi siye kuphi yiyo lento ecina iphehla udlame ukuthi abantu bagcine belwa isidingo singekho ngendaba yokuthi abantu bahluleke ukuphathelisa beka manje uMnangagwa uhlulwa nje into nje into encane ukuthi naye amake sure ukuthi emandebeleni ukhona umuntu oyisindebeleni omela abantu bamandebele even iParliament okugovernment bakhona ukuthi basikhulumeke bonke abathathu bafaka emashoneni zonke izinto amakhampani amamines yonke into akusitshe akungitshele even manje kugcwala sokugcwala amachayi China lapha kushuthi ilizwe lakithi liyafa nje libulawa ngabantu sibhekile yabona le nto efana nale izohlupa ngoba yena uzofa ingane zakhe zizosala ziphila akalukhona ukuthi alungizele ingane zakhe saphila kwenzela ukuthi nazo zingasali zihlupheka oyena akanandaba ngoba ingane zakhe zizobaleka ziye eZambia ziphume eZimbabwe no siyabonga baka Studio 7 kodwa bengicela ukuthi ngamaNdebele yazi ayabambana manje bayeke nabo uhwebha nabodwa kube iMRP kube ibhethi lukaZulu kube iZap labantu bibambane bonke iblawa encane kakhulu singakhona nathi ukuthi sizithathele iblawa yethu ke ngoba vele umhlaba wonke asiwufuni thina sifuna indawo zethu manje balisana nomqondisi umqondisi wenzeni sokumele ukuthi afe ngoba ukhuluma iqiniso abasibulale sonke ke ngiyabonga nami ngokuhlala ngisethembisa mfana wabaduka ishakara
ya laba vele kumele siwafakele ucingo labanye sifake iboda siwamagedi bengena ama-passport endaweni yethu and isikhathi sakhona kumanje ama-election lazayo vele kumele ke siyafika vele kuyisiphansi phezulu ngangcono uma kusenza vele singavoti singavoteli into zamashoni ya sivote sesisoda sesiqedelane lokuhlukanisa ilizwe and ilizwe ngeke lihlukaniswe ngamavoti lahlukaniswa yikuthi kugijinyiswana kufa abanye ilizwe ukuze livule ngeke sivote ukuze singavota njengoba usazi ukuthi bahlezi beroba vele ngeke size sithole lutho so amavoti vele mina kwelami side vele amavoti wona ka-23 vele bengifisa ukuthi ngabe thina ngapha emathebeleleni vele asiwangeneli vele kuyabe kuyisipuni ebhuni ofunga uzama ukuzenza usezobuya lezi nto zezandla MDC ngapha kithi kuhlezi imthele induku wansi kuhle kukhanye vele ukuthi akusafundi
kunjani basakazi bakasitigese thina ngapha kwelakithi kumthwakazi asifuni ukuthi sitshone sibhayiziswa ngokuthi kuthiwa yekulo chamisa asifuni ukutshona sibhayiziswa ngokuthi sithi umuntu uzahamba ayevotelwa uzasenzela lokhu kuyathi sondukufa ngesosondukufa ekhuluma lapho undoda waseplant ethi abantu abakhulume ngedevelopment kuyakuthi unkomo wazi bamfanela lesithompu umgwaqo wakho umakhiri then uzothi umuntu oyi-1 against the 2 provinces emathebheleleni athi ahambe ayamelana nabantu abayi-7 eHarare ethi uyabuya esiphathele ulutho cha ayikho lento into nje kumele siyigqugquzele abantu ikuthi thina asila bukhokheli bevoti silobukhokheli benkosi yikho kumele sikudimande sikuthathe le esishoneni kubuye kithi 40 years is not a joke sokulesikhathi eside sihleli ngaphakathi kwabo njengamakhovula indlela sezisehlukana manje wonke umuntu kaqonde kubo iye kathesi bachaya umqondisi umqondisi babachayela ukuthi bawoneni babachayela ukuthi bangamandebeli njalo into leyo kube lokhu bechaya abantu besemindleni besendebeleni abake beyini izabahlupha ngelinye ilanga abami imanda so-Friday ngamalanga amabili athenini isitayela lisasenzakala ngegugula wona abantu besendebeleni babengakho prepared ngaso abakunazelele konke ukuthi ngelinye ilanga bazagcaphuka kakhulu abantu labo and ukufa sisakwesabi kathesi ngoba sokufanani esesikufuna ukuthi sikhululeke elizweni leli sihlale kuhle elizweni leli dala abantu bakithi khonokho okukhulume ngurafayeli ukuthi gqokani amasayini amabhesi gqokani lingabe ngamagwala ngomthwakazi yilizwe lenu abanye abantu ngabavakashi hlala ndikwazi khonokho ngiyabonga
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi le nto eyenzakala eZimbabwe leya this is out of order irongo kakhulu amapolisa angana busy abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu batshontsha imali babamba amabhenki inkunzi bayenza yonke into imisebenzi wamapholisa lo imisebenzi wamapholisa lo ukuthi ngalamapholisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisizelayo abangalacala bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso azingane sokungamasosha asisakwazi ngamapholisa kumbe ngamasoja asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafowethu lina besesishoneni please ngicela nikele izinto kwamakhwapha mani heyi lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu kuzaphela lokho okuyinto kwenu elikwenzayo lokho ngelinye ilanga kuzadlula lokho okuyizinto lokho ayikho into engapheliyo iy'ngungu ayizi zikhala kakhulu isizadabuka
salubonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo ngezindawo hhayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze usethulela izindaba
mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala. Siyazizwa izindaba lezi ezenzakala ekhaya. Amapolisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right. Lokhu bebhizi bebachaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapholisa uthi ngani ayenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Uyazi amapholisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticise abantu laba besishonini, but eyi kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa shem. Le nto lesi out of order, please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba abasesipholiseni laba. Bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe benesikolo mani. Ayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenzayo. Abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathelwa izimali. Ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu, bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabaya khona. This is wrong man. Hayi, iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga, ezilungisa buswa nje lishona. Ah, kuzoba nzima ukuthi ube right shem.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani basazwe Studio 7, sanibonani basazwe Studio 7, njengabalaleli. Mina bengithi nathi njengesizwe sikamthokazi, bengithi kungaba kuhle nathi ukuthi inkosi ma ingatholela nje indawo khona le ngakithi emakhaya esizweni sikamthokazi lapho ezohlala khona. Hayi ukuthi isizwe ukuthi inkosi yetila eJohannesburg, eJohannesburg. Kuyasihlume siyakhuluma sakuthi inkosi yethu ihlala la ishona, sekungathiwa inkosi yethu isiphephele. Kubona ngale sengathi inkosi yethu isiphephele njenga, so kungaba kukuthi inkosi yethu ma ingakhela indawo yengakithi emakhaya, siyakwazi ukuyahlala esigodleni sikamthokazi. Ngiyabonga, khuluma uBrian Ndlovu zeSoweto.
Nawo-ke bekungamazwi enu balaleli bethu esithumele ngeWhatsapp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthoniswa kwecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd okwenziwa lipholisa leMelika uDerek Chauvin kuyangena kuviki yesithathu lamuhla. Sokuphe ubufakazi ingcwethi ezithiyeneyo ezibalisa owahlinza umuyi ecwayisisa ukuthi wafa njani, kunye lababona kusenzakala. Kuli viki kukhangelelwe ukufakaza abemuli kaFloyd. Sixoxele isivalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ombuzo ombuzawana ukuthi nxa uGeorge Floyd ukufaka George Floyd kungathi kuhlaziya kule ijuri ekhona atholakale ngalacala, abantu bangakuthatha njani? Kuzaba lo msindo sibe, kuzaba lo mvukela lo dlakela, ngoba abantu soze bakuvume lokho kungaba khona nxa angatholakale ngalacala, ngoba kusobala ukuthi wabulawa uGeorge Floyd. Kodwa again kuzadetermine ngama technicalities onjengama doctors, lawyers, you know, lengcitshi eziningi ezizayelula lokhu ezikubonayo.
Sikubonile kusenzakala, ingcwethi zikhuluma labanye besipha imbono yabo kudaba lolu. Ukubona njani kakhulu nxa sikhangela indlela okuthethwa ngayo ekhaya?
Lokho osokwenziwe kusiyafeka lesi sikhathi ukukhangela lokuxwayisisa kwengcitshi lengcwethi eziningi, ngabe ngikubona njani? Engikubonayo ukuthi sokuyaya ngayo ijuri ukuthi ibona njani, futhi lombala wejuri, ngoba njengokuthi njengoba sazi ukuthi i-America yonke yama ngezinyawo mhlawumbe bona ukufa kukaGeorge Floyd encindezelwa efake ngedolo likaChauvin okwemizuzu engu-8. So engiyakikho ukuthi ingcitshi lezi eziyabe zingezo amadokotela thile lani azadonsa lokho akwaziyo, adonsele ngelecele laziyo ukuthi tshengise isijuru ukuthi hayi umuntu lo ubevele kumbe engazwa kuhle kumbe besystem yakhe ibinjani kumbe emzimbeni wakhe wayedlene kumbe wayena 10 kumbe wayele mithi bana emzimbeni ayengabe ayinathile kumbe enxanye ama drugs. So konoko konke kuza nje determine ukuthi ukuthi indaba iyangaphi ikakhulu emehlweni ejury. Yeah,
uMnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le-coronavirus eSacred Heart Mission esigabeni seMathebeleland South seliqanise layafika ku-231. So kuqhamuke inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala e-Ingwebu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.